sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kuMbimbitho 2023. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lo izinto ezeviolence ekusocial media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitshe engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye elingasake lizibone.
IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day namuhla. Abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayahlukuluzwa.
Kodwa sikunanzela njalo abaningi abantu abayithola ukuthi kuzaba lento njengaleyo. So yobizeki sithi ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanzakhamizi sesima ukuthi singethana ngokutshelana, silendele nezo kutshelana, si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ukuba nisabalali.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration blitz oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Umholi webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa usola isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-electronic voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabesifazana olwe International Women's Day namuhla. Abanye abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayancindezelwa njalo bayahlukuluzwa ikakhulu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abe National Gallery yakobulawayo bamanyane labo hlangothi olwe United Nations Women labe African Women Leaders Network ewuqoqeni umkhosi okunanza ilanga le International Women's Day ngokubukisa imifanekiso ephathelane lemisebenzi eyenziwa ngabesifazane kanye leyokuhlukunyezwa kwabo ebulenjini be-internet ikakhulu labo abaveza isifiso sokungena okubizwa ngokuthi online violence against women in politics. Udokotela Thokozani Khuphe ongene umhlangano walamhlanje uchaze ukuba ukhetho oluzayo abezombusazwe bahlukane lokusebenzisa ubulembu ekuhlukuluzeni abesifazana abaphatheka kwezombusazwe.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lo izinto ezeviolence ekusocial media.
Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitshe engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye elingasake lizibone, yikho okwenza ukuthi umama becina behlehlele emuva, abaningi becina bengasafuni ukungena kupolitics ngokuthi ungabona ukuthi njengabomama sithukwa njani kupolitics. Yikho kusenza ukuthi khona abanye becina besithi nxa abantu abanjengabomakhuphe bethukwa kanje, bentshela abanye ngizithi akula umuntu oseke wathukwa njengami ku-social media, amapikitsha angaqedakaliyo.
Umqondisi we-National Bulawayo Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi basebenze labacombi abasuka kobulawayo enkabazwe emathebelele North le-South ukucomba imifanekiso etshengisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini.
Sikhethe omama abangu-7 from Irigine Chonke Kotela in Midlands, Bulawayo, Le Max South. Bar responded to a call, artists as I participate in a workshop in animation, which is a digital lasers, a computer, and learn, which is a dweva. A seven say creativity, a book, Sharon Powerball, a two wabo, a dweva, a boom, the vents of work one side, near theme, a kuluman, online violence against women in politics and women in general.
Umcombi osakhulayo usinqobile Shamiso Dube osebenzisa amalembu lokuthunga ukubonisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini ongene umcimbi walamhlanje uchaze ukuba uyajabula ukusebenzisa ukuthunga lokucomba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day.
Ngiyathaba ngoba lithuba lokuthi ngisebenzise i-art yam ukuthi ibe le-voice. So normally i-art isebenziswa ebantwini ukuthi ba-communicate. So ililizwi lamhlanje i-International Women's Day ukuthi sikhuluma kwe-online violence sisebenzisa i-medium abantu abayizwisisayo.
Unkosikazi Hayi Mpofu osuka eMzingwane uthi udlakela lwandile ebulenjini
ukuthi beze bekwanise ukungena kuwo WhatsApp benze nivele kukalutshwane and definitely kune-disadvantage ngoba vele abakho phakathi abaningi bamkhona and they cannot communicate using ama-media wona la ama-social media kumbe ama-platforms wona lawo esikhathi esiningi kalutshwana maybe kuwathi 16, 17 and 18 labo abadusanela kuma-boosters asebenza kuhle yibo abayenelisayo.
Unkosikazi Nakhumalo ophatheka kwezombusazwe eLupane ongene umcimbi walamhlanje ubike ukuba ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kusetshenziswa inkundla ezehlukeneyo ebulenjini.
Ilanga lalamhlanje sikhangele i-theme yethu iyasijabulisa thina njengabomama esiku-politics ngoba sizuza ukuqina ne-counseling ndawonye ngendlela obaba abasishawuda ngakhona besehlisa ukuthi singabakhontesti ku-politics ezikhundleni abazifunayo.
Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumgcini sihlalo we-African Women Leaders Network eZimbabwe lomele i-United Nations Women's unkosikazi Fautius Law bangene umhlangano walamhlanje ebulenjini kunkulumo zabo bevumelana ukuthi udlakela olubhekiswe kwabesifazana ebulenjini kumele luphele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umhlangano we-Commission on the Status of Women oqhutshelwa e-New York khonapha eMelika ungene kusuku lwesithathu namuhla. Abaphatheka kulomhlangano bavela emazweni angamachumi amahlanu angamalunga omanyano we-United Nations. Abesifazana abasemhlanganweni lo bathe kunenge asebekufundile. UGaynor Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxelo nkosazana sibona kuhle buhlungu umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lantathu la matshumi amathathu lanhlanu 13 kusiya ku-35 njalo olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe.
Abantwana bangamankazana yibo abakhokheli balamuhla labakhokheli bakusasa. So kuqakathekile ukuthi babe part of indaba zona lezi zombuzazwe wamazwe. Yibo abakhokheli esibathembileyo, yibo abakhokheli abasaba lamandla njalo abasanengqondo ezithambileyo ezikwanisa ukuthi zitshintsheke, zikhonvinseke njalo zilethe amanye amathuba angasetshenziswa langabantu abadala. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bangamankazana bengaziwanga phandle ngoba like lokho sikuchoyo ukuthi umhlaba jikelele uyaguquka sokusiba lezinto ezichiyeneyo ezenzakalayo eze climate change eze technology kakhulu ze affect abona abantwana bangamankazana nge research e recent eyayenzwayo uzathola ukuthi 80% of abantwana abakumazwe ayedlula 25 yibo aba affectwa yi digital repression and oppression ngoba nxa bengakwanisi ukuaccessa lokusebenza lezo zinto i-information eqhakathekileyo kumbe izindaba eziqhakathekileyo azifiki kibo njalo abaji abakwenelisi lokuthi bakwanise ukubakwazi izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele
manje lenzani ukuncedisa amankazana labesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe
esigabeni esesifike kiso kathesi ngoba ayiso ndaba yokugijimela ukuthi sikhulume labakhokheli bamazwe but sibuyela like njengakithi zanikumzekeliso kwakwelizwe lethu thina ezimbabwe sikhona ezindaweni ezishiyeneyo sikhuluma nabakhokheli bama-political parties ukuthi njengoba kathesi khangelelane le-election babone njalo ukuthi amabizo abawasubmithayo abantu abafuna ukuthi babe ngabakhokheli ku-election ebuyayo 50% of them benike sure ukuba amalisa abo alamabizo abomama njenge-leadership ye-women's movement ezimbabwe esaba le-activity lapho esathatha khona ama-representatives from political parties sabasayinisa esithi yi-pledge yi-women's pledge le sabanika le-charter of demands evela kubomama ukuthi kumele each and every political party imake sure ukuthi kubantu abakumele babakhokheli kule 50% yamabizo kube ngabesifazana kugoqela ama-young women kugoqela ama-women with disabilities sameka sure futhi ukuthi bayazwisisa ukuba ngokusayina leyo pledge bazaba-held accountable nxa kungabuya ama-list angela 50% of i-representation yama-women
lenzani njengenhlanganiso ezimela abesifazane lamankazana ukubona ukubana khonokhu abavumelana lakho bayakwenza kumbe bazakwenza
so nje njengama-organizations siyaqhubeka njalo kumazwe ethu achiyeneyo siphushela njalo sikhuluma indaba yona leyo yokuthi akube loku-involva kwabomama kuma-processes wonke from the lowest level yikho ngibambe indaba yama-political parties ngoba yikho lapho kuqalisela kona singakafiki kuma-highest levels from the lowest level kuma-communities sisiya kuma-wards sisiya kuma-constituencies size siyefika phezulu lapho ku-appointwa khona ama-ministerial positions
ozabuyela lakho eZimbabwe okubone sibili kuliphuzo elilesi sinto kuyini
engubonileyo kakhulu yikuthi kunokuzwisisana lokuvumelana kumazwe wonke akhona angaphansi kwe-United Nations and we are talking of more than 50 nations avumelanayo ama-representatives akhona ukuba kunokutshiywa nokuhlukuluzwa kwabomama kumazwe wonke nxa kufika kundaba zona lezi esizikhulumayo ezetechnology ukuthi even le misebenzini nje umuntu ongumama engazama ukuthi singakhangela isikakhulu abesifazana abakulokhu esikuthi yi-media bengazama ukuthi ba-expresse imibono yabo kumbe ukuba babhale izinto ngoba even kubo-social media kulokuhlukuluza okwenzakalayo ngokusetshenziselwa amazwi abuhlungu la mazwi alimazayo umuntu egcina esekhalala lokuba aqhubeke ngomsebenzi wakhe
unkosazana sibona kuhle buhlungu ngomqondisi wenhlanganiso ye-hashtag whispers esebenza la mankazana labesifazana abasasebatsha njalo ulilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe ubexoxa ecingweni ese-New York khonapha emelika lo Gaynor Gumede Saidi we-Studio 7 umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa namuhla usole kakhulu isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-electronic voters roll. Izolo umthethwandaba lo ulahle isicelo sommeli weHarare North edale lePhalamende njalo olilunga leTRIPC umnumzana Alan Makam. Yena obefuna iZEC iphoqwe ukwethula ivoters roll ukuze ayihlaziye phambilini kokhetho. Umahloli uthe iZEC kayephulanga mthetho ngokwala ukuveza lolu luhlu ngoba lulakho ukuphathwa kubi izigilamkhuba. Kodwa uThamisa ukusolile lokhu esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone ivoters roll. Emazwini awethu le enkundleni yeTwitter ewaqondise kumongameli Emerson Mnangagwa la kuZEC, uThamisa uthe ukwala levoters roll kuzabangela ukuthi impumela yokhetho ingamukelwa khona athi yinto etshiya eleZimbabwe lisesimeni esibi. Ngokunjalo, uthe ivoters roll kumele ivezelwe abancintisayo kanye loZulu. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqhutshwa kusukela mhlaka 12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga uhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz. Umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association utshele usanikile mhlanga weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukwabelana ulwazi ngokubhalisela ukuvota ngoba abanye balokhe bengazilutho ngohlelo oluzayo.
Ukuthi kuyathokozisa ukuthi sithole lo mbiko ukuthi isizama ukusondela ebantwini ukuthi kusuka 21 siya ku-21 lenaninyaka March kuzaba le registration blitz. Kuhle lokho ngoba kathi sivelantu bethwele nzima bezaubana bayiregister efana le Windsor port but bekukhathana. So lokhu kuhle kodwa sikunanzela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento enjengaleyo. So yobizeke isitsho ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanizakhamizi sesima ukuthi sincedisane ngokutshelana silendlela eziningi zokutshelana. Si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ubani sabalala. Le besifisa futhi kuba le makhaya kube le ndlela efana na ngoba isikhathi esiningi emakhaya kulapho abantu abasane emuva ngokuthi bathole ulwazi. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi ama-organizations ngokuthiya kwawo ama-community ngokuthiyana kwawo abe lo mlando wokubana ngamelizo abahambise umbiko ebantwini bawusalalise. Besifisa ivele la ize ngakuyavube le ndlela yokuthi ivakathele ezikolo lapha ibone ukuthi i-informe hambe ebantwana bayinika abazali. Lathi nezakhamizi sibe lo mlando othi sihambele ema-chelapa siye kufakaza lokho. Ama-posters anajari kuba khona angaboni-ke kuvaza bakhona njengoba uthebe bhati besekusiya ngasikhathi singama-posters lana ahambe nganyathiselwa fanele ngase efakiwe kwenzela ukuthi abe lolodwa-ke owilswe ukuthi omnye lomnye umuntu lo mlando kuba nalowo mbi kawuhambise ngoba eqinisweni abantu abaningi abantu abangarejista ukuvota okufanele sibe leqiniso ukuthi sibulisiyabagqugquzela ikakhulu abantu abatsha inhlanga zabantu abatsha sisebenzela zo kakhulu kwenzela ukuthi sihambiselewo mbiko ukuthi abantu kwazi mhlaka 12 siya ku-21 March yisikhathi esihle sokuvota okuthi indawo ziyabe zisuzasondisa ebantwini. So-ke asukumeleni phezulu sinanzele ukuthi leli thuba silidlalise kodwa lisisebenzele ukubana sonke sithwale sinencwadini zokubana silungele ukuthi siyevota.
Ubona ingani imfundiso le yenele eqhutshwa yiZEC kumbe kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe njalo?
Well, siyakunanzelela kuyabe kuyathokoza ukuthi bani iZEC nxa isingene kulowo mkhankaso. Kodwa engakutsho ikwenelanga ngoba eqinisweni ukuthi abantu eziningi singaphika ngeZEC yodwa ukuhambi. Thina nikhamisi le ndlela zokubona sixhane labantu ezimfweni sikhona emabhore sikhona ibi labo abantu abahlabona ithuba labo ekunathweni abantu bakhoke kufanele lapho esikhona obela sikwenza ukuthi abantu siyabanika lolo lwazi emsebenzini wenza isikho lolo lwazi lokuhamba igcwala abantu bonke singameli ize kuphela ize kuphela iyasebenza oyachayisa. Kodwa thina njengayo ezakhamizi ezinhlaso ezijeneyo sikhona ebantwini uma community isikhathi sonke So kasibenze iqiniso ukubana izeki senza leyo msebenzi asiyincedise nokuthi imfomu ihambe sibule ngobuningi. Futhi ubuhle bethina njengabaizakhamizi lama siyazana futhi ukuthi hayi laphana kulabantu abathaba nje abangabe bengarejistanga sixoxisane labo sikhuthaze. Kungabe ngumsebenzi wezeki lo, akube ngumsebenzi wethu sonke njengabahlali bezimbabwe ukuthi sibafuqa abantu bahambe baye bayingxenye ukubana bathole ithuba yokubana baye kulamavoti mhlala kuvota sebe-rejistile.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association nobekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uphakathi wokulungiselela ukuqhuba imihlangano yokuthapha imbono kaZulu phezu kwesigwebo sentambo ukuze aphume lesinqumo sokuthi isesulwe na lesi sigwebo eZimbabwe kumbe siqhubeke sikhona. Kulabasolwa abasemajele eZimbabwe abangamachumi ayisithupha lambili 62. Abagwetshelwa ukulengiswa kodwa balokhe bephila ngoba ukulengiswa kwabantu eZimbabwe kugcine ngomnyaka ka-2005. Lanxa isisekelo sombuso welizwe esibunjwe ngo-2013 isesula isigwebo lesi, satshiya njalo ukuthi siyatsho njalo ukuthi abanye abasolwa abadala amacala okubulala ngobudlova obedlulise amalawulo balakho ukulengiswa. Kodwa umthetho kawuvumi ukuthi abantu besifazana bethezwe lesi sigwebo kanye labesilisa abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamachumi amabili lanye 21 labaleminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 kusiya phezulu. Okhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kasesulwe isigwebo sentambo.
Isigwebo lesi njengomuntu oyindoda singabe sikhuluma ngamalungelo abantu kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo ofisetion gender sisithe ilofu zibulawa enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yathi ngasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-applya to everyone besizawukhangela ukuthi hhayi kungani kufuze ukhitshwe then ungafozanga ukhitshwe kodwa ingathi applya to amadoda. Amadoda vele emalutshwane elizweni leli. Hhayi mbona ngazathi kuyakuqakathekile ukuthi ukhitshwe. Kungangcono abantu kuthiwe i-life in jail. Ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungisela amadoda kuphela ulungiselanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu Fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa hopromote quality besizawukhanyela kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqeda amadoda wona esilela hhayi ongumthetho omubi. Akuthiwe abonileyo benike i-life in jail kodwa ukuthi bevula kuvula amadoda kuphela ambona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu kagetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke kodwa ungaze umqume akuthinti lutho. So mbona ngazathi kubalula ukuthi anti and ilizwe lethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu linenzondo embi abantu bahlala zofithelela. So kukanile ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane. Azithola amalungelo azo ngokufaneleka, azithola imisebenzi. So zihlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lomunye othi isigwebo lesi kumele siqhubeke sikhona, umnumzana Rezin Ndebele oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Mina ngibona ngathi masiyaqhubeka sikhona ngoba abantu abanye bamusha esha baganga ukusiriyasa kona sonkeizi kanjalo zibe akudinga ukuthi umuntu avelaphe.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bekufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke bekuthi hasi kuyinto eyi-one nje ngoba ma ebulele la ivele kumelakhe yabona kusikho isidingo sokuthi bamyeke. Cause sometimes ithatha sonto yokuqala liyayenzileyo sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye, kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela, udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya ngiyakuzwa lapho, kodwa-ke anti khona inkantolo bazofika la ukuthi ubulele ngandlela bani. Yabona kumele bakhethe ukuthi lomuntu ubulele ngandlela bani. Kukhona ukunethemba bebulele mhlawumbe ezivikela, khona ukuthi ubulele ngivule ngenhloso lomuntu mhlawumbe ubulele siyaganga tokuthi uzambe umuntu mhlawumbe umthathe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo. Yabona
ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa, akhona angamelanga asithole lanxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala. So kusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni.
Ya sikusiya ngokuthi ubulele kanjani, cabanga ukuthi bazabe bekhona mhlawumbe ekhothi urukhikhothi lapha bazofika lawo bebuntu icala laphelele lomuntu ubulele kanjani. Makuyikuthi uyabe ubulele ufuzile yabe kumyemelayo alingiswe, kodwa ukhona ukubulala kuyinhloso yabona, khona ukubulala nje lokuthi umuntu uyabulala ungibulala.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela, kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu mhlawumbe ebamba abantu futhi umbamba umthathele into zakhe eqeda uyambulala or bona nabo hamba besiyabamba inkunzi kuphikuphi bebulala abantu yibo kumele bebulala.
Umnumzana Rezin Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Nkosazana Thembelihle Moyo oloba imidlalo yokulingisa kanye lengwalo.
Ngibhala imidlalo stage la ku-TV, lapho engikhona lokho engibhala ngisiya phambili njalo ngi-explore other ways of ukubhala ezinye indlela ezehlukeneyo like from I'm a playwright and a television writer, but now I'm changing my genres a little bit and writing books too. So yikho engikwenzayo la engikhona.
Yes, ungathi ukusitsheleke imidlalo ethize nje osukwayenza lengwalo zakho.
Okay, imidlalo esengike ngayenza e-television ngoqela ezakomatshelela isipho sami sibahle nje uNomhle television, abantu abaningi bayayazi ababukelayo i-television yeZimbabwe. Then imidlalo yestage esingathi imidlalo edlalwa ibonakala, sengabhala I want to fly, who said I don't want to dance, it's just black hair. So yeah, ngeminye imidlalo esengayibhalayo. Ngisebenza kuyo kathesi ngu-Dark Bridge lo-Virtual Bondage. So yimidlalo engingathi ngayibhala under my name.
Uwathatha ngaphi amandla okuloba konke lokho?
I think ukusebenza nzima lesiphiwo, isiphiwo kuhlane lokusebenza nzima, uyabona. So ngakuhlanganisa kokubili, you become enthusiastic. But mina vele ngumuntu nje othanda telling stories, indlela emphila ngayo, indlela engenza ngithokoze deep down inside me. So ngathi into nje ekhona kimi nje enhlanzi kuyenza nje. But at the same time ka test sengibhala ngile nhloso so yakhulu ikhuluma nge
uNkosazana Thembele Hlemoyo ngumlobi wemidlalo njalo uyalingisa. Sixoxela eseVancouver kwele Canada. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela usuku lwabesifazana olwe International Women's Day. Ngokunjalo lingayikatshana zihlobo esithandekayo. Okwalamhlanje kwanele olivalelisayo yimi owenu uNtungamile Nkomo Nkololokwana wamatukandona lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.